ngeke ngaphendulela enye department egcweleyo njenge-department information. Ngiyabona njengoba usisho uqondile sikutola ozame ukuthi ubadinge bona bebe yibo abasisa ubana kuhambe njani ukutheni ngoba ngiyakwazi ukubana nxa usenza i-accreditation kunezinto ezinebo omele ube lazo ezenza ukuthi bona ube nelungelo loku-accreditwa. Kuyala ngisho even imemba yomhlangano sibili angabuya izinto zakhe zingaphelelanga kuba nzima kumbe acile laye futhi enjani ealisiwe ubana a-accredite ngoba zabe kufunakala ukuthi kungena umuntu olelungelo lokubana abe ekhona phani.
Ngibona ngasibona ukuthi i-Studio 7 ikhiwe phandle akutho ukuthi kumbe i-Studio 7 iyazondwa khonapha eZimbabwe kumbe kume njani?
Hayi, i-Studio 7 angeke wathi iyazondwa ngoba nanku ngihlala ngikhuluma kini khonapha baningi amalunga omhlangano aze-NPF adlala ukukhuluma lani nxa libafonela okuthi ngabe ukuthi aliyazondwa ngabe ukuthi ukuthi lami nginzi ngabe kangikhulumi lani ngoba obviously njengoba nami ngiyimemba ehlanganiseleyo bengizatshela ukuthi hayi ungabe ukhuluma labantu laba asibathandi ukekelwa ngivunyelwa ukubanisa ngikhulume santando lami kutshengisela ubana asilabandlulo olunjalo siyavunyelwa ubana si-interacte njalo sikhulume loba ngubani oyabe efuna ukubana akhulume lathi yikho ngitekona kuqakathekile ubana udingisise nixwayisise ubana imbangela kuyini ezinto nakufike esigabeni esinjalo otherwise sabe sesibonga ukuhlanhlala nje iganga singazi ubana siqonda ngayo.
Ye, kodwa umhlangano uhamba njani khonapho? Nawasiya ngamafishane.
Uyaqhubeka uqalisile ngolwesibili kuhlangana i-Police Bureau eZanu-PF izolo kuhlangane i-Central Committee eZanu-PF khona le eHarare. Namhlanje sikhuluma nje i-traveling day ama-delegates basendleleni abanye sebefikile khonapha kuBulawayo. Kusasa ke yilo ilanga lokuqala eligoqela umuntu wonke kusasa langomgqibelo yiyo amalanga azagoqela umuntu wonke.
Yes, ungathi nxa sikhangele kuzakhulunywa yini lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale kumbe lisuke embusweni kuyakhulunywa khonokho?
I-Congress yiyo yodwa ibhodi elokukhetha abameli njengokuthi umongameli ukhethwa ngaphi labasikeli bakhela konke okunye kwenziwa ku-Congress not ku-conference. So leyo esikiyo i-conference. I-conference sikhangela ukubana siqhube njani umnyaka wonke lo sisukela emnyakeni ophelileyo lapho esayenza khona enye i-conference njalo siyenzela sihambe njani umnyaka lo ophelileyo sikhangela lokuthi right umnyaka lo ozayo phambili siwubamba njani sisebenza njani. So i-conference ekukhangela i-development intuthuko ama-way forward ubana indlela esingaqhubeka sihamba ngazo yiziphi sikhale izinto ezinjalo asikhangeli ukukhetha ubukhokheli ku-conference.